Hayi ngiyabonga babagande lezakhamizi leZimbabwe nje yonke jikelele. Ye bayasho ukuthi ube bengamazi ngoba abangani bayakhumbula kumbe bebevele isikhamba labo mzana. Former ECC. ECC is a citizen party. Citizen party in that it's a itata ama stakeholders for the wonke ama industrialists. Abezenkonzo, izinyanga kanye labama civic organizations. So ekwenzeni kwethu siqalisa sasivumele ukuthi kulezinye indawo esizazigcina sizigcinela ama-political party vele edesi labo, kulezinye lapho esizazigcinela abe-civic society. Lapho uyawabona kulobaba uDumisane Nkomo ubesuka ku-civic society, ubengekho any other party. Ubesuka ku-civic society, yikho-ke wangena ekhansilini. Yikho-ke labanye nxa uMoblessing bangamazi, laye umela amanye ama-organization lawa esisebenza lawo. So hhayi uyanqoba ngoba sonke siyamkhampenela, bonke laba ama-organization lapho asuka khona bazamkhampenela. Ikati nje vele ubephathekile kwezepolitiki isikhathi eside, abantu bayamazi lathi siyamazi. Yikho-ke hhayi ukuwina siyayithatha leyani indawo, ngoba njengona ngithile nje kumalanga adlulileyo ukuthi unguye i-official candidate ye-CC.